Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 ngcwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane le coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi ngesiqubu, kodwa kulokho kulabanye abalokhu bengalandeli isiqondiso zabempila kahle.
Ezibilweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behlule ukuthi behambe bebona.
Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini.
Kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo bunjani buqine.
Inhlanganiso ye-PIST igqiba ucwaningo olutshengisa ukuba abantu besigaba seMashonaland West bahlezi ngcono kulabezigaba zeMathebeleland.
Abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo izwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqhubu, kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempila kahle. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamajumi amane lambili 42 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19, kuthi abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu 1370 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMidlands. Esigabeni seMathebeleland North abantu babikwa bebaningi ababanjwa leli gciwane, iningi lingelihlala emaphandleni lingalandeli imigoqo yabezempila kahle. Owake wamela isigaba seBhinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ubhodabhode ngendawo eBhinga ekhangela umumo. Siphoxelayo ukuze sizwe ukuthi uthole umumo wakhona unjani.
Nanzelele kakhulu ukuthi ama mask kungani abantu belokhu bengawaqoqi. Njalo nanzelele kakhulu ukuthi abantu especially ezitolo abantu belokhu behlangahlangana ngobunengi babo. I-social distancing kungani abayinanzeleli kangako. Nginanzelele njalo into engani iyandanisa ukuthi khona abantu ezililweni lokhu behamba ngobunengi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behlule ukuthi behambe bebona. Nginanzelele njalo ukuthi uhulumende akakhanyi kakhulu ukuthi ebefundisa abantu ngokuthi igciwane leli lilokhu likhona. Kodwa ninanzelele njalo ukuthi imizi eminingi abantu bayagula, abantu balele, abanye bayakwazi ukuthi balalo leli gciwane, abanye hatshi bengabe bengakwazi, kodwa nithole eminye imizi isibisibili ivaliwe. Kodwa ninanzelele njalo ukuthi khona abantu bemakhaya abantu bahlatshiwe ama vaccination. Ikwezinye indawo kwamanye amawadi afana le wadi yeChunga, ngihambile ngathola ukuthi khona ama vaccines yo asewaphelayo, abantu bayavaccinatewa bevaccinatewa village lange village.
Yena uhulumende akula yini imizamo ayenzayo ukuphathisa abantu ukuthi balimuke leli gciwane?
Indaba yokulimuka ungani yiyo engibone angani iyashota kakhulu ngaphakathi na kweconstituents. Anzange ke ngihlangane leqembu likahulumende elikhanyayo kumbe liphuma ezibhedlela elijengisa ukuthi khona abantu bahamba belimukiswa. Engunanzeleleyo kuphela mbone amapholisa yiwo akade zama kwenye business center eManjolo nge-Friday mbona amapolisa enforcer ama regulations wona lawo awakhona but ubopha abantu ngokubona kwami kayisikho okungafundisa abantu
bona bakhona na eselizwile ukuthi bake balomkhuhlane lo kumbe asebejiwe iwo umkhuhlane lo endaweni zakhona ngapha ebhinga
ngitholile Chris imizi njengoba ngishilo eyabivaliwe umuzi wonke abantu belele omunye ulele laphana omunye ulele laphana omunye ulele laphana abantu abagulayo bakhona bakhona abagulayo bengakwazi ukuthi bagula iCovid yona leyo but bese kusiba khona abanye abagulayo bekwazi ukuthi leyi iCovid esigulayo beyitsho lobuhlungu bayo kodwa ke uhlupho ukuthi akukhanyangana ama testing kit awatholakali angila lapho ngengafika khona kwabalulu ukuthi ngizothiwa abantu bahambile bayatesta ukuthi betholakale ukuthi bala yini iCovid kumbe kabalayo so akula ama testing kits ngenxa yalokho ngifike kwenye iward asoze ngiqambe ngoba kubhujiwe ngithole ukuthi wakhona no kulondoda obhubhileyo kazange gule ube right upho ukuthi nje kulento engiyibonileyo lapha wasegula after 2 days wasedlula so into engiyibonayo ukuthi kutsho ukuthi kukhona abantu abanenge abangabe bebulawa ngolomkhuhlane kodwa abantu bengakwazi ukuthi yilo umkhuhlane owabuleleyo
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngowake wamela isigaba sebhinga edalele ephalamende ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhinga lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini umphathi lo esingasoze simqambe ngegama ubikwa wathi ebona iphutha lakhe wasecitsha umfanekiso lo kodwa inzwabethi zasezivele zawusabalalisa engcingweni zabantu isiphathamandla sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubikwa elandule imbiko kade isigcwele eyokuthi umama lo uzibulele ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyezim imbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokuthumelana imfanekiso abantu bengaqokanga
ngicabanga ukuthi isizathu esenza ukuthi kulezi nsuku zalamhlanje sibone izithombe zabantu abahambazi bengaqokanga sesihlangana lazo ezinkundleni zokuxhumana la kuphi kuphi ayi sokuvame kakhulu sokubhahile njalo ngicabanga ukuthi akusiki ukuthi kudala abantu lapha abakwenzayo lokho ngani babe lawo amafoni lawa ayiwa athatha lezo zithombe babe ngeke bakwenze kusho ukuthi kudala sasingakuboni kwakungabonakali nje abantu bethatha izithombe bengaqokanga ngoba zazingekho lezo zinto eziyizwe ezithatha lezo zithombe ziphinde zisabalalise kuba khona kwamafoni lokhu yikho sokwenza njalo nje zihlale zibonakala izithombe zabantu abahambazi sezigcwele ezinkundleni ngabe amafoni ayekhona kudala lakhona futhi ngiyakholwa ukuthi sasizozibona izithombe zabantu abahambazi zisabalala zigcwala indawo yonke zazingabonakali nje ngoba yayingekho indlela yokuthi zithathwe lezo zithombe ziphinde zisatshalaliswe angeke ngithi ubudala kwakukhona kumbe umthetho kumbe abantu bakudala babengakwenzi lokho ngicabanga ukuthi ngowambono babevele beza kwenza abantu ngabe amafoni ayekhona
khona kuze kwenzakale ukuthi umuntu athumele omunye wakhe umfanekiso wakhe enqunu kuyaba kubangelwa luthando yini
ingeyindlela yesimanje manje yokuthi abantu babonisana uthando singananzelela sibona ukuthi abantu kulezi nsuku balokuthi babe sebudlelaneni bothando omunye useBotswana omunye useZimbabwe kumbe omunye useSouth Africa abantu kodwa abanye abanjani basebudlelaneni uthola ukuthi ukuthumelana zona lezo izithombe zabo behambaze yikho mhlawumbe okubonisa uthando kibo njengezithandane ezingahlali zonke ukuthi umuntu hayi ma uma umuntu engithumele isithombe sakhe engaqhokile mhlawumbe kuyangijabulisa mina njoba ngingakwazi ukuthi ngimbone insuku zonke umuntu lo ehlala kude njalo asingesike sikuphike kuyindlela abantu bamanje asebebonisana ngakho ukuthandana loba abantu kwesinye isikhathi bebengasikuthi bahlalelana kude la kude behlalelana eduzani kodwa besekudlelwaneni sokuvamile ukuthi sikubone abantu bethatha izithombe lezo bezithumelana kuyindlela yabo yokubonisana uthando kunzima futhi lokuthi sithi sikugxeke sithi kuyinto embi ngoba kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo bunjani boqine noba nje khona lokho kule sami kwesinye isikhathi kusuka kube lemiphumela emibi okunjengokuthi abantu basithumelana izithombe ukuthi mhlawumbe sehlukana lo thunyelwe izithombe ogcina izithombe zalowo munye abe sesiba lenhliziyo yebuhlungu athatha izithombe aziphanyeke ezinkundleni zokuxhumana zicine zifika lasebantwini ongamelanga ukuthi ngani zifika kibo zibe sezisabalala umhlaba wonke kumbe mhlawumbe ugcine lezo zithombe kumakhalekhukhwini umakhalekhukhwini lo alahleke kumbatshontshwe acine sezandleni zomuntu ozathi maye ethola leyo lowo makhalekhukhwini avule athole izithombe ezinjalo umuntu avele nje athathe lezo zithombe la yazisabalalisa enkundleni zokuxhumana zicine futhi izithombe zalabo bantu zifike ezandleni emehlweni abantu abangamelanga ukuthi ngani bayazibona
lo ngunkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ePIST igcibe ucwaningo esigabeni seMashonaland Central lapho kade iqathanisa umumo sesigabeni seMashonaland Central lezigaba zeMathebeleland. Umkhokheli walinhlanganiso mnumzana Felix Magalela Mafasibanda wesesigabeni lesi okwenyanga yonke ecubungula okwenzakalayo. Sixoxelayo ukuze sizwe adibane lakho.
Ngapha eMandebeleni ngenza isempu yelupane legwanda, ngaye eMashonaland ngenza ibhindula leMount Darwin. Into engizibonile ede ngizidinga ede ngifuna ukubona ukuthi imfundo yangikhona iyahambelana yini, ezempilo ziyahambelana yini, imigwaqo yakhona injani, amanzi akhona anjani, umhlabathi bawusebenzisa njani, lokunye ngithi ngama-general issues njenge-political intimidation indawo le.
Kwezombusazwe kuyini okubonileyo?
Hayi okokuqala ukuthi i-political intimidation kwethuselana hayi kuyafanana laphana lalaphana kodwa eMandebeleni kunzima ngoba basebenzisa igukurawundi i-genocide ngale eMashonaland izinduna hayi ziphethe konke ongafuni ukulandela izana uyaqothwa ngamafitshane. Amanzi sibone ukuthi eMashonaland amanzi maningi amadamu lamaboreholes abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho bantu bokwethu ngibonile njalo ukuthi izikolo eMashonaland zingcono ukwakhiwa njalo ziningi ziseduze ngapha ngakithi lokho eziningi zathiwa nguSmith.
Ungasitshela ukuthi kwezempila kahle khona kumi njani?
Ikliniki lama hospitals ngibone kakhulu ukuthi ama clinics angapha eMandebeleni ngalutshwane okukutshengisa ukuthi hayi kulokuhamba phansi silwenze bakwethu. Ngabona njalo ukuthi izikolo zeprimary eMashonaland ziningi, izikolo zesecondary lama-colleges eMashonaland maningi kakhulu kuqathaniswa la ngapha komzilikazi. Ngabona njalo ukuthi izibhedlela zangale zinhle ziningi kodwa okufananayo ukuthi akula mithi lamanesi akhona awathabanga lezikolo zangkhona zihlangana kuphela ukuthi amateacher azondile ngaloko kuthiwa conditions of service le remuneration akonke kuyafanana kodwa into engiyibonileyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi eMashonaland province abantwana abanye bazana ngavele phuhle se sebela madoda kuyayanga ukupha okubugcile obuthize ngithenge sengicubungula sengifaka sibili iconclusion ngabona ukuthi kule ratio sithi out of 10 emashonaland bale 7 esendebeleni ngapha 3 ratio yangkhona is 7 to 3 izinto zonke ezenziwa ngale ngenxa yokuthi irrigation ngapha emandebeleni akulamanzi ngale emashonaland kulamanzi abafunayo ama capital projects amadamu lemigwaqo emashonaland konke lokhu bahlabezulu hayi kusitshengisa ukuthi emashonaland bangcono kakhulu njalo bayakholisa ama food handouts lama imports lama inputs lokuthi bayaphiwa inhlanyelo lefertilizer ukudlula ngapha lokunye okuthiwa ngama social nets abantu bakhona bayancediswa kakhulu ngitsho lokudingelwa ama bursary ngitsho lenhlanyelo ngitsho lana siqedisa ukuthi bangcono ngakithi 70% thina sile 30% sifaka ku ratio i 3 to 7 konke lokhu mahlabezulu kusitshengisa ukuthi kulo mehluko omkhulu phakathi kwezizwe ezimbili
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust kumbe PIST ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izikliwe ezihlome ngehloka zihlasele iplazi leFox Farm kobulawayo zabalika lemali efika phose amakhulu amabili $180 lecellphone. Iphephandaba leThe Standard lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa useleqhinga lokudlulisela phambili ukhetho. Leli phephandaba lithi leli qhinga liqale ngokupha inkokheli yamabandla akunhlanganiso yePollard izimoda. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele China uya kwelatshwa. Leli phephandaba lithi engakasuki kulonogada wakhe obanjwe igciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 livuka njani libobala la wethu ama messages madoda ngapha sifuna inhlanyelo ugatompo sifuqaise ukulima ifertilizer konke kube kukhona lathi silime ngoba izulu lonyaka beliliningi so sifuna ukuthi ngomnyaka ozayo sithole isivuno esikhulu kakhulu minyelela bonke abangaziyo ngapha ngumethu ebhinga siyabonga libale liyami udyonyi izwe wojonga kona ngale kontu ngamile
ngiyalibingelela basikusakazi beStudio 7 abalaleli bonke nje abathanda izindaba zeqiniso hayi lapha eZimbabwe silohlupho olukhulu kambe kusukisela ngo-1980 sibuswa yiZANU PF le engafunile ukuphuma esikhundleni ayenzi lutho ngithi iZANU le ilizwe lifile ukufa nyanyanya ilizwe libolile leli akulanto eright akulanto ehambayo kuhamba ezikhwameni zabo kuphela yibo abasuthayo kuphela thina abahlali bezimbabwe sidubeka asikhulekeleni thi nje ngo-23 iZANU iphume ikitshabalale nje isibethe sengumoya sithwele nzima sithwele nzima sikhulekele konke le corona leyi iphele konke le ZANU leyi iphele hayi babe kubuhlungu she kulesihluko eZimbabwe siyahlupheka nyabo okhulumayo kumanyathi sekhezi
Yeah, Studio 7. Ngingomunye umlaleli Studio 7 engeke ngizitsho ibizo lami, ngibulisa Studio 7 ngithi linjani. Yezwa lapha sokungani kukhulunywa ngento zokuvota, ukuvotwa. Thina ngapha emaNdebeleni, hayi siyavota nje kuphela ngoba sihlaka, ngeke siyekele ukuvota. Kodwa vele siyafana nje lomntwana ofelwe ngunina, ofelwe nguyise. Imigwaqo ifile, izikolo zifile, izibhedlela zifile. Abantu bethu bafunda ulimi nje abangalwaziyo. Asisawazi kuphela ukuthi siphephele ngaphi, sesiphila nje kuphela.
Bantu baka Studio 7 abasakazi bonke labalaleli, okhulumayo uMthulani Henry endaweni yaseKhesi. Hayi, siyakhala bafowethu, siyakhala, khala konye kanye bonke abantu baseZimbabwe. Bona uncindezelo lamakorona atholakala kubhasi yezubho ugovernment lokhu ebulala abantu ngekorona, ebagcwalisa beminyana waye engafakanga amakhumbi namateksi lawa, amakhumbi lawa athwala loba abantu abangaki bengagcwali ikhumbi, nokebhasi igcwalisa abantu, nguye ozibulalela abantu bethu lo. Phela hhayi, siyakwazi ukujayelela loku kukwenza, so siyakhala nje ngoba vele kwadala ukukhala. Otherwise umuntu okumele simbambe nguye nalo ugovernment wethu, nguye ongasuke nguye kahle oyenza into esiphume endleleni etuvikela abantu icorona, kade nguye wabulalayo. Hhayi, siyacela usizo mpela ukuthi abantu sibonisane nje, abantu abadala, sikwazi ukudlula kule nto, sikwazi ukubambana, sikwazi ukulwa lalawo mabhasi afakwayo abantu bengaqhali izinto. Siyabonga.
Studio 7, sanibonani ninjani nonke nabalaleli bayo. Ngabe ngisacela lapha nokuphawula kuFelix Magalela ukuthi hayi, mdala vele ubulahlekile kuMDC lapho bokade ukhona khona. Njengobana nje sengathi mhlawumbe sibalekile, wenze kahle wabaleka kuMDC. Siyakucela ke mdala amavoti uze la kuMRP. Ngabantu bakomthwakazi but angazi ukuthi nikwenziwa yini ukuthi nivotela amashona. Njengamanje utshamisa khona lapho njengobana ubalekile kanje, tshela abantu ke Magalela ukuthi ubalekiswe yini kuMDC Alliance. Angithi yazi ukuthi ubalekiswe yini Felix Magalela mafu. Ubonile ukuthi kona utshamisa ngumuntu ongacabangiyo, okwamanje ulwela ukuthi ulwela igama kunokuthi avule iparty elimthandayo limlandele. Kodwa ke kafuni kona lokho, ufuna ukuthi niyovotela nonke izano ezi-MDC. Nizovotela izano ngoba i-MDC iphethwe nguMonzora. So awutshamisa usebalahlekisile abantu bakankulunkulu, and ngangibatshelile ngathi ngotshamisa lo sonijiye ehlathini. Kangelani-ke.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 okhuluma ngoJ Moyo. Ngajabula ma i-audio le ingafundwa izwakale labantu abasimeleyo ngale enkayi. Mna ngike ngibe lokuzibuza ukuthi kade inkayi ayilabantu yini abayimelayo yini ephalamende, ngoba indawo eziningi akulalutho thina esilubona sebelwenza, ikakhulu le migwaqo nesikhala ngemigwaqo. Abanye abantu sebengafaka amabhizinesi sebebona ukuthi imigwaqo iyahambeka, kodwa kwamanje imigwaqo mayinjani akusuka kube nzima. So siyacela ukuthi abamele inkayi or emaphalamenti ngale, siyacela ukubana like liphakamise inyawo. La mali sephalamenti lingahlali kuphela lidla imali lithi liraiti indawo lingalungisi lutho. So siyacela ukuthi like lilungise into ebonakalayo.
Salibonani Studio 7, linjani? Hayi, thina ngapha ebubi konkosikazi endaweni yasesijawugwe siyaphila. Bakithi ngithanda ukuphawula kancane. Mina kule nto engikhathazayo lapha kuStudio 7, nginanzelela ukuthi kakhulu amameseji eliwabalayo la ngawabantu abachothozayo labathethisayo. Kodwa abantu abalamaphoyinti abanye abangakeka abantu indlebe, hhayi aliwafundi. Loko yiko kokuqala kuyangikhathaza. Ake lihlale phansi liwahluze khonapha amameseji okumele abalwe. Ngizathanda ukukhuluma ngendaba le ezano le-MDC. Indaba yezano le-MDC lokuhlupheka kwabantu konke lokho kukhulunywa bakithi akusoze kuphele. I-MDC ngumntu anezano, lokho siyakwazi. kodwa ukuze izanu ibe neutralize emandleni iphele amandla usibangilizwe nxa engangena endaweni zombuso ahlaba umkhosi abantu bazakhumbula igama likayise ibizo likayise ngiyalitshela izani izanu izakwenza izinto ezijintileyo izanu lokho ekwenzayo iza kugcina ngci ngoba unkomo wayelabasekela abaningi ababesemashonaleni lalapha futhi labasekela abaningi ama-elections 2023 lawa asimvoteleni usibangilizwe lizabona into ziyatshintsha ezimbabwela ngiyabonga
nibonani sanibonani basakazi bakastudio 7 okhulumayo Henry Thulani ekezi hayi lami ngimbe kumbono namhlanje basakazi bakastudio 7 labalaleli bonke sezwa pele COVID-19 eZimbabwe ibhahile mpela iningi kakhulu mina ngithi njengoba ugovernment yethu egcwalisa abantu kuzukho begcwala bayekela njani abantu kuba le COVID-19 ebagcwalise ezimotweni zabo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathumezi imbiko ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi usezathatha amanyathelo ukuthi uzulu welemelika wonke ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa i-Delta variant besiya beqonga amanani abo. UBiden uthe imigoqo le ibalisa ukubamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 zingafuniyo zihlale zihlolwa mihla ngemihla ukuze kubonakale ukuthi azilagcikwane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhanya ngathi isitshaya sibili kakhulu okuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama-mask njengalokho. Kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela ama-mask balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawo esikhona lapha ngangikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akula ndlela yokuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi hayi amamaski, hayi amamaski. Ngaba abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane, indawo ezisemaphandleni, emaplazini ngabi ngabi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni lasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. yiko ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga yiko lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba bamnyama ababesesabi ivaccine le ngoba amakhiwa la akabahlaba ivaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili so kabayithembi kakhulu ivaccine babona ngathi izaphinda futhi ibabulala kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi ivaccine le iyancedisa iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imkhuhlane wona lo we-COVID ungakhangela lokho kwazimuka abantu bahlatshwa akubangcono kakhulu
umnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo igciwane leCoronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqubu lanxa kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempila kahle ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo wafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhale khukwini silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo usasa sikhathi sinye abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com